Ikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo omhlaka 8 kumabasa 2019 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Sithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye namapholisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besichaye lati thina nxa sithatha indaba zethu afuzanga sithinti ngoba lati siyasebenza.
Intathele izindaba zifola zitshengisela edolobheni leHarare zikhonona ngokuhlukuluzwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi.
Elokuyabe kungalunganga ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencede kufuze banike bona abafanele ukuthi baphile. Athina ngapha ema-consult akuzange kuthole lutho.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho lokhu liqansa. Odokotela bamazinyo bakhuthaza ukuba kube lomkhuba wokuhlolwa kabili ngomnyaka kungakhathalekile ukuba abantu bengabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Intatheli izindaba zifole ezitshengisela edolobheni leHarare namhlanje zikhonona ngokuhlukunyezwa kwazo ngamapholisa lapho ziqhuba umsebenzi kulandela ukuhlaselwa kwehofisi yabomsakazo we-26-3 chat ngamapholisa kanye lawe kansili yeHarare ngolwesihlanu olwedluleyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngocweleyo.
Intatheli izindaba zifike emahofisini kaMeya weHarare uMnumzana Herbert Gumba lapho ezimqhubeze ugwalo lwezikhalazo zazo zaqhubeka zafola ziqonde enkambeni yamapholisa eHarare Central lapho ezidibane lembila zithutha amapholisa ezivimba ezama ukuzalisa kuyabona uofficer commanding Harare District. Lokhu kulandele ukuhlaliswa enkambeni yamapholisa okwamahola angaba mabili. Intatheli izindaba zingakatholi usizo ku-officer commanding Harare yena ugcine ekhulumisana lazo wamukela ugwalo lwezikhalazo. Isikhulumeli senhlanganiso yentatheli izindaba ezisakhulayo eYoung Journalists Association yoja uMnumzana Leopold Munende obesekutshengiseleni lokhu uthi inhloso ibingeyokuthi intatheli izindaba zihlonitshwe amalungelo azo ukuthi zisebenze zingahlukunyezwa.
Okunilethalapha ukuthi sesibone amapholisa awekhansili lawezetherapy echaya untatheli izindaba. So lapha sizoveza ukukhonona kwethu ngendlela abasiphatha ngayo thina intatheli izindaba. Sithi thina umeya yena uHerbert Gumba kanye lamapholisa abo kufuze behlale phansi bebone ukuthi thina sisebenze njani bengasithinti ngoba bona babe senza umsebenzi wabo kodwa umsebenzi wabo awutsho ukuthi kufuze besichaye. Thina nxa sithatha indaba zethu afuzanga sithinti ngoba lathi siyasemsebenzi.
Intatheli izindaba ebikhona kulokhu kutshengisela unqobancube ubekhonona ngendlela abaphathwe ngayo eHarare Central ngamapholisa.
Njengentatheli izindaba lapha eZimbabwe sibona ukuthi sibisikhangelele kakhulu ukuthi ukubuya abayithi new dispensation uPresident Emmerson Mnangagwa kuzabe kulula ukuthi sisebenze. But into esiyibonayo manje ukuthi akulanto etshintshileyo lokhu kubonakala ukuthi ama-journalist entatheli izindaba ziyahlukunyezwa ukuthi zenze umsebenzi wayo. So into esingayikhangeleliyo kakhulu sikhangelele ukuthi khathesi sokulabo social media sokulabo ukuthi ama-platform ahambisa imbiko ngendlela elula. So into esingayikhangeleli kakhulu ukuthi sibone ukuthi ama-journalist ahlukunyezwa sikhangelele ukuthi lizwe lithi ukuthi sikuthi new dispensation into esingakhangeleli kakhulu into esizisubuhlungu ukuthi lokusebenze njani kuleli lizwe sisebenze njani ukuthi abantu bezwe ukuthi uhamba njani ilizwe lungiswa njani ilizwe lifa ngapi so into esibona ngathi sisasekhatshana kakhulu ukuthi sibe le freedom yama-journalist sibe le freedom yentatheli izindaba
umeya weHarare umnumzana ebet kumba uthi izehlakalo zokuhlukunyizwa kwabentatheli izindaba selihlazo
We are expecting that this month of April we'll be receiving a report. There is a report that should be coming.
Khangelele ukuthi kuyonale inyanga sizethula ugwalo olulempumela yophenyo lwethu njengekhansili njalo kuza kuba lolunye ugwalo olulempumela yophenyo lwamapholisa ezetherapy phezulu kodaba lwesehlakalo esenzakala emahofisini entatheli izindaba so amagwalo la mabili sikhangelele ukuthi ekupheleni kwayonale inyanga sizalipha ugwalo lwalokhu esiyabe sikutholile
kodwa umnumzana Thabane Mzila isakhamuzi seHarare obone intatheli izindaba zitshengisela uthi uhulumende kumele afundise amapholisa lapho kuphela khona amandla awo
hawa abana amapholisa nxa seyenza so manje sebedelela kakhulu sibili ngoba ngeza ukuthatha ithegasi uyijikele ofisini yabayentatheli izindaba vele akwenzi akusonto abangayiyenza sibili okay kudelela sibili okunye sokungaphezu kwamandla sibili themba kukhona sibili okuzayenzakala lawa amapholisa lawa ebanje sibili ngoba hhayi akulunganga sibili
amapholisa kakhansili yeHarare esebenza ndawonye laweZimbabwe Republic Police iZRP ahlasela umsakazi webulenjini we-263 Richard ngeviki edluleyo ngoba bethethe imifanekiso yawo echaya abaphila ngokuthengisa ezikini yedolobho okwenza bathela intuthu ehitshayo etegas emahofisini la lokhu kushiye inhlanganiso ezimela intatheli izindaba zikhonona ngokudlongudlongo kwamapholisa obenza umsebenzi wabo ube nzima istudio 7 yehluleke ukukhuluma lezikhulumeli zamapholisa umnumzana Phunya dinga lolu daba ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingugibson bebe
okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Inani leziphathamandla zikahulumende ezibanjwa ziphambula uncedo okumele luphiwe abehlelwa ingozi yezulu lesiphepho ku-cyclone Idai. Lokhu liqansa. Ngakwelinye icele inani labehlelwa ingozi yaleli zulu abalokhu bedinga uncedo lalo liyaqonga. Lokhu kwenzakala umkhokheli webandla ye-Silver Stream lapho okumele kufikele khona ukudla. Lolunye uncedo eChimanimani unkosazana Christine Chitema emiswe emthethwandaba ngecala lokuntshontsha impahla eyayimele iphiwe abantu ukuthi ngeviki edluleyo kulabanye njalo ababili ababotshwe eRusape ngemva kokutholakala belempahla eyathengelwa ukuthi ngiyayimele iphiwe abehlelwa ingozi yezulu kodwa bona bayiphambula ukuthi ngempela sonto kulomunye umchayeli obethwele impahla ebimele iyephathisa abantu yena wamisa ibhasi ebizidlulela wacela ukuthi imthwalele limpahla kodwa umchayeli wahle waqonda enkambeni yamapholisa wabotshwa lundoda bona abehlelwa yilingozi kakhulu abangaveli eChimanimani kodwa abafinyelelwa yilingozi bathi uncedo abaluboni uChris Gande weStudio 7 uxoxele sakhamuzi seMakoni South unkosikazi Loveness Makaure waqala ngokumbuza ukuthi uhamba njani ukuthi abantu bazincede ngokuphiwe abantu abadinga lolu sizo
hayi vele kuyabe kungalunganga ngoba into nxa zinikwe abantu ukuthi bencedwe kufuze banikwe bona abafanele ukuthi baphiwe
kodwa bayathola yini abantu
thina ngapha emakoni South akuzange kuthole lutho
liphila njani manje khona ngapho ningxali ngatholanga lutho
abantu bapha ngokuncedana nje
bancedana njani
yezindlu khona sebesakha lamabhanabo lawa bayakha ukudla kuyancedisana abantu bayaphanana
kodwa luvela ebantwini ke abaphathisayo abafana lenhlanganiso ezijiyeneyo kuyafika yini ukudla kukhona
hayi ngapha awuzange akubuye lutho
bonabo batho ukuthi bayakha ngabantu abazakhelayo yini kumbe bathola uncedo?
Hayi bazakhela.
Uncedo akula ngitsho ngitsho eselutholile.
Hayi akula.
Ye manje izikolo ke bayahamba abantwana ezikolo.
Hayi abantwana bayahamba. Kade silomfula lo awugceli abantwana bengahamba esikolo hayi kade sisoku right. Abantu sebezihambela kuhle sebechapha.
Ye kodwa sike sezwa uhulumende esithi bonke abathintwa ile ingozi bazaphathiswa. Lina bakhona selike lababona yini abaphathiswa?
Hayi azizanga sibabone. Abakabuya ingazi kumbe bazabuya kodwa kwakathi sabakabuya.
Wona umonakalo unjani lapho khona wena?
Hayi ubukafanani la ngalelo kuzini ethibhingi ngale ngapha bekungani kungconyana
kodwa izindlu zona zadilika yini?
Ye zadilika izindlu amabhani amatoilets.
Unkosikazi Loveness Makaure sakhamuzi seMakoni South ubexoxa icingweni leo Chris Gande weStudio 7 ekhonale eMakoni South eManicaland. Ikomiti eyakhethwa ukucubungula udaba lwamalunga edale lephalamende abikwa aphatheka kunkohlakalo kunkampani yeWange Colliery namuhla inqabele omela izengeza West kuleli dale umnumzana Job Sikhala yena oligqwetha ukuthi amele abanye bakhe kulolu daba. Amalunga la aye kukomiti yeMines and Energy abalisa umnumzana Themba Mliswa wayengumgcini sihlalo wayo. Umnumzana Leonard Shikomba webandla lezanu PF umela igogwe eKabuyini. Umnumzana Anele Ndebele weMagwegwe, lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda weBinga North, bobabili bengabe bandlale MDC. Umnumzana Sikhala ubefuna umela umnumzana Ndebele lo mnumzana Sibanda kodwa watshelwa ukuthi angeke akwenze lokho ngoba laye elilunga ledale lephalamende. Uthi uzakhweza udaba lolu emthethwandaba ophezulu owe High Court. Udaba lolu luzaqhubeka kusasa lapho isiphathamandla seWange Colliery umnumzana James Goddard akhangelelwe ukufakaza. Idale leli liphinde lacubungula udaba lokuthi kungani amakhampani encingo zabo makhalekhukhwini ekhuphula imithelo. Ibhanga elikhulu elereserve lithi akufanelanga imbadalo ibe ngamadola emelika ngoba balutshwana abawafinyelelayo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende.
Ungakhangela ekupheleni komnyaka wona lawo makampani anjalo babeleta ukuthi sithole inzuzo engaka kumbe iprofit engaka. Iprofit yakhona beyizuza ngokuncindezela abantu xa imithelo kumbe indleko kumbe imithengo zabo ziqanta ngalolu hlobo. Kutho ukuthi ngenye indlela le nqubela phambi le ntuthuko iyafa ngoba abantu asoze bakwenelise kona lokhu. Ezincingo ezokwenza amabhizinisi xa ungasela mabhizinisi ungasela ncingo abantu bezakhunisani la mabhizinisi lawo azakufa. Hhayi lokhu yikubulala abantu kodwa ngini ngamapitshane akunani ukuthi basebenzisa idola kumbe ini. Indaba ivele isekutheni ngabe kukhutha lona ibhondi sikhulume ngeyusa lelo umuntu-ke ephethe iyusa. Ukhuma ngeyusa iningi labantu liphethe amabhondi libe kakuhlangana amanzi uyiludu besilalo kuleli lizwe.
Ye ngezinye indlela uyavumelana ukuthi akumelanga imbadalo yemthelo ibe ngemali yakwamanye amazwe ngoba iningi aliyifinyelele.
Ye liqiniso lona lelo kodwa ke la njengengxenye kahulumende benzani ngakhona lokhu okwenza ukuthi abantu bangayifinyeleli leyo mali kuthi vele ngayikho kulesi khamazo semali le outal ibhondi kabakhuphe ibhondi. Ibhondi idola lemelika lizabambeka lingaba nzima ukutholakala kodwa liyabe lilinganisa wonke umuntu ngoba i-20% yalayitshoyo ngabantu abaphezulu kakhulu. 80% ngabantu abangelalutho manje bafakelana enkingeni abantu kungangcono abaluthole bangena enkingeni abaningi baphathwe ngcono. Ngivumelana laye kodwa laye uyingxenye kahulumente vele kabakhuphe ibhondi mahlabezulu bangakhuphe ibhondi sizatatalika siqalisa kodwa ekugcina onke umuntu uyabe phele imali kuyo.
Ukuhluza lolu daba ephalamende ubona kuzanceda yini umphakathi?
Ukunceda kuzanceda ngoba yonke into ekunye ephalamende kumele incede uzulu. Ongasala nje ukuthi kuza kwenzakalani ngale kwakhona ngobana yizo izinto phela lezi ezizadala abantu ekugcineni bayekele ukusebenzisa indlela zona lezo njengoba ngithile. Engxenye abanye baze bazibuyelele nje ekubhaleni iy'ncwadi ngoba kuyabe sekulula ukuthi uthumele incwadi kulokusebenzisa iy'ncwadi lezi. mbona ngathi kulungile ukuthi into zonke kungabi nento esikhwayo ngakube sobala umphakathi amahlaba ezulu bakwazi ukuthi iphalamende le ngeyabo ikhuluma inhlubo zabo ukusa kwamalanga hayi khona ezabalutshwane.
Lo umnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba lilunga ledale lephalamende sixoxela ekwabulawayo. Live Talk lamuhla sicubungula ukunanzwa kwesiga sombhoqazwe sakwele Rwanda ekulwisaneni okwaqhamuka phakathi kwabesihutu labesithuthu ukuthi eleZimbabwe lona lingafundani ngokuxolelana nengqubekela phambili eyaba khona ngemva kwalesi siga. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abayisikhombisa babikwa befile kudlakela oluqhamuke ekulwisaneni phakathi kwabezomvikela labakade betshengisela kwele Sudan ngempelansonto. Abayisithupha bafele esigodlweni salelo ilizwe eKhartoum, lapho abantu abakade betshengisela besithi uMongameli Omar al-Bashir ngehle embusweni ngoba esehlulekile. Oyedwa ushonele esabelweni seDafao. Abenhlanganiso yomanyane wamazwe omhlaba beUnited Nations sebethule isicelo sokuthi amacele amabili alwisanayo edolobheni leTripoli kwele Libya ake ame okwamahola nje amabili ukuze kuhlengwe abalimeleyo nokunika abantu makhaza ithuba ukuthi basuswe endaweni ezilempi. Amasosha asekela uGeneral Khalifa Haftar akhanya efuna ukuhluthunela inhloko kahulumende kaFayez Sarraj intambo zombuso lanxa kunguye osekelwa ngomanyano weUnited Nations. Odokotela bamazinyo bakhuthaza abantu ukuthi babe lomkhuba wokuhlolwa amazinyo kabili ngomnyaka kungakhathelekile ukuba bangabe bebhekane lenhlungu kumbe hatshi ukwenzela ukulondoloza impila kahle. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Odokotela bamazinyo benza linkuthazo ngenhloso yokulondoloza impila kahle yamazinyo abantu bengaze babuya kibo lapho sebesebuhlungini ngoba umuthi wezinyo kungasuli khipha kodwa zikhona ezinye indlela ezokuvikela inhlungu zezinyo. Inkosikazi Pamela Nonkululeko Nyoni Mbambo ongudokotela wamazinyo kobulawayo ufundisa uZulu ngempila kahle yamazinyo.
Ukugcina kahle amazinyo ethu kuqhakathekile ngoba imkhuhlane eminingi eyakhanya emlonyeni. Ukuhlanzeka kwamazinyo kuyancedisa ukuthi amazinyo ephile kahle. Ukudla esikudlayo kuyaaffecta amazinyo lomzimba wethu nje jikelele. Okuqhakathekile emlonyeni umlomo womuntu wonke ulamagciwane. Amagciwane lawo laya befuna ukudla. Kodwa singawastava lawo amagciwane kumbe siwancishe ukudla ayafa kumbe engamemetheki. So kuqakathekile ukuthi amagciwane lawo singawanika ukudla. So thina njengabodokotela sabe sirecommenda ukuthi umuntu evisite udokotela wakhe every 6 months ukuthi ehlole amazinyo akhe.
Uyaqhubeka njalo udokotela ethi amazinyo aboliswa yikungaxubhi kanye lokudla esikudlayo ikakhulu okulethukela.
Amazinyo aboliswa yikungaxubhi lokudla esikudlayo ikakhulu ukudla okulethukela. Amagciwane asemlonyeni athanda ukudla okulethukela. Se engadla ithukela lana amagciwane anje sithe ayahamba lawo esambuzini. Engahamba esambuzini abesekhipha okunjenge-asidi le-battery lelana elidlayo. I-acid leke asadla ibhathi lapha idla amazinyo bese kusiba lesikhali esincane. Ungayekela ukuhamba kudokotela isikhali lesana siyabe silokhu esikhulu. Ukuqalisa isayini ebuhlungu yakhona yokuqala yokuthi uye udle into eziqandayo ama-ice cream amanzi aqandayo uzizinyo lakho lingandi yaqaqamba kwemzuzwana lithule. Kuye phambili usunathe ukutshisayo itiye kumbe isithwalo esitshisayo uzizinyo hayi alisavumi.
Uyaqhubeka njalo udokotela eseluleka uZulu ethi umuthi wezinyo akusokulikhipha kodwa zikhona ezinye indlela.
Abanye bayabuza ukuthi umuthi wokulapha izinyo yokukhipha na? Hayi, umuthi wokulapha izinyo sokukhipha izinyo. kuthiwa ngesikhiwa prevention is better than cure. Amazinyo ayaklinwa, amazinyo ayafilwa, amazinyo ayafakwa ama lama implants wona la siwabona ukuthi nxa umuntu eqhamukela ithambo layo yafaka insimbi. Le mazinyo enakhona ama implants siyafaka ama artificial teeth. Imkhuhlane enjengabo diabetes siyayithola la emlonyeni. Ama sign akhona ayabe khanya emlonyeni. Ngoba nxa umuntu ele diabetes phela nti uvela igazi lakhe lelichukela. So abantu abale diabetes bajale ukuhlutshwa izinsini lamazinyo ayaxegana. So kumele laba bebe ngabangani baka dentist. Izinyo liyabulala. Eminye imkhuhlane yabiqazisela izinyweni. Ithumba lingabuya njengemhlathi waphansi liyakwazi ukubuya emphinjeni. Livala umphimbo umuntu ecine sesifo. Ikhensa iyatholakala emlonyeni la. Abantu abalalwazi oluningi lapha, especially eZimbabwe yethu. Yikho abantu abaningi bethanda ukukhipha amazinyo. Ukuxubha amazinyo sikuqala nxa izinyo limila. Umntwana roughly ele 6 months. Unina usemele aqalise ukuxubha amazinyo. Masizifundise nini ukuthi kuqakathekile ukuya kudokotela siehlolwa amazinyo ethu. Lokuxubha amazinyo every day. Ekuseni ungadla i-breakfast lantambama usiyalala. Abantwana abancane sibalimithe ubanike izinto ezisweet.
Unkosikazi Alice Sibanda ongomunye wabalohlupho lwamazinyo uthi yena wasebenzisa izihlahla eziningi ezama ukwelapha izinyo kodwa wagcina esiya esibhedlela.
Mina ngomunye wakali hlutshwa lezinyo. Ngangixubha ngezihlahla zonke, xubhe ngomchemo, ngixubhe ngepetro, kodwa la ngihlule ngaze ngagcina sengihamba esibhedlela. Esibhedlela bafika bangikhipha. Kathe sebengikhiphile basebengi-advise ukuthi ngibe ngixubha every day, ngivuka, ngiqeda ukudla, ngixubhe, ngilala, ngixubhe. Kodwa mina angikwanisi ngoba ngisho nasemsebenzini ngikwanisa ukuvuka ngixubhe lokuthi ngilale ngixubhe. Cause yikho engithola khona isikhathi sokuthi ngixubhe. Sangingazi ukuthi ngiyenza njani ukuthi emsebenzini ngoba ngeke bangivumele ukuthi ngiyetshona sengixubha. So yinto esuka ibe nenkinga phezu kwamazinyo ami ukuthi sezaqalisa ngoba vele every June kumele ngihlangane lobuhlungu lwamazinyo.
Odokotela bamazinyo baxwayisa uZulu ukuba azifundise umkhuba wokuhlala esiyahlolwa amazinyo langaleso sikhathi engabuhlungu ukuze benqabele umkhuhlane wamazinyo. Bathi umkhuhlane wamazinyo ulakho ukuthi umemethekise eminye imikhuhlane enjengemvukuzane loba ichukela. Kungakho bakhuthaza uZulu ukuba alondoloze amazinyo ehlanzekile ngokuxubha kabili ngelanga ekuseni lengemva kokudla kwantambama umuntu esesiyalala. Kanye lokuhlala uhlolwa ngudokotela. Baqonqosela elokuthi umsebenzi wabo asiwo ukukhipha amazinyo kodwa ukulondoloza impila kahle yawo ngokuzababona lalapho engabuhlungu. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingubathabile Masuku.
Kwezemidlalo, iqembu lomdlalo wenguqu ele Chicken Inn ilo elihlezi phezu kwengalane yemiklomelo esigabeni saphezulu esekhasilelaga Premier Soccer League ngemva kweviki esibili emidlalo yalonyaka. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu le-Chicken Inn lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo loba nje lilingene ngemiklomelo lamaqembu abalisa le-FC Platinum kanye lele-Wange womathathu ele miklomelo isithupha ngoba lona lingakahlohlwa kumidlalo yalo eselidlale lonyaka. Kumidlalo yabo emibili abafana bakaJoey Antipas banqobe iqembu leze-PC Caribbean leliyada nge-2 kanya kuthi ele-FC Platinum lona emdlalweni walo wakuqala linqobe leHarare City nge-2 kanya kwathi kwesibili linqobe le-Triangle nge-2-1. Iqembu le-Wange lona litshaye leyada nge-2 kanya emdlalweni walo wakuqala kuthi ngempela viki edlileyo litshaye le-Dynamo nge-2-1. Iqembu le-Chicken Inn like laphakamisa isicoco se-PSL ngomnyaka ka-2015 njalo lo nyaka lithenge abadlali abambalwa kwindlela yokuzama ukuhluthuna isicoco kuqembu le-FC Platinum lona eseliphakamise inkezo ye-PSL eminyakeni emibili edluleyo. Emdlalweni walo olandelayo iqembu le-Chicken Inn lizadlala lele-Dynamo sokumdlalo olakho ukupha isibonelo sokuba lizimisele kangakanani ukuphakamisa isicoco. Ikanti le-FC Platinum lona lizadlala leqembu elingene lo nyaka kusigaba saphezulu elemushowani Stars ukuthi Sibongele Wange lizemukela iqembu lengezi Platinum Stars ngasemalahleni umdlalo obekuyiwo obukhangelelwe ngabaningi ngempela viki edlileyo obuphakathi kweqembu leHighlanders leCapes United uphelezi umjiki lobhanqa 0-0 njalo umqeqeshi weqembu leHighlanders uMatinda Ndlovu utshele iintatheli zindaba uba uyasuthiseka ngendlela abafana bakhe abadlale ngayo kwimidlalo emibili yasebeyidlale lonyaka.
Ngiyathokoza kakhulu ngendlela esesidlale ngayo kwimidlalo emibili esesidlalile. Njalo nginethemba elokuba ngesikhatshana esilandelayo abafana bazabe sebeqine njengabanye abadlali abamaqembu aqhube kuhle emalungiseleleni abo alonyaka.
Sikhangele umdlalo wokugijima umjaho walonyaka we-PPC Matopos 33 mayela ungenwe ngabadlali abazinkulungwane ezintathu lamakhulu amahlanu njalo abanqobe lonyaka ngabathi uAndrew Chimbitzikayi weqembu leBlack Rhinos kucelela besilisa kuthi kucelela besifazane kunqobe uChietsa Chokore bobabili laba yibo njalo abanqobe lanyakenye ekhuluma phezu kwenani labadlali eliyala lokhu likhula isiphathamandla sebulawayo Athletics Board uManuel Mpofu uthe ikusasa yomncintiswano we-PPC Matopos 33 mayela indle kakhulu
ingubela phambili sengiyibona ikona la bathi yabona imidlalo anti yabele kuzithuthuka nikhamba le kuyona umnyaka lomnyaka ungakangela inamba yabantu kanti umdlalo lo sathi abantu abayi 400 kuphela inyaka olandelayo saba ku 500 inyaka olandelayo saba ku 700 inyaka olandelayo saba ku 1000 inyaka olandelayo saba ku 1.5 sangena ku 2000 2.5 sangena ku 3000 kanti sengingenile ku 3.5 so ndenza ukuthi sebe lokuthuthuka lasimene sizungisele isigangelo abantu bazaba baningi.
UChimbitzikayi lo Chokore bathole inkulungwane ezintathu zamadola ohloko lwe-RTGS ngemva kokuba abasekela ngemali yabe-PPC bengezelele imali njengoba nyakenye abanqobile bephiwe inkulungwane eyodwa. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo ngimuJoseph Njanji.
Usenjalo uhulumende wakwele-South Africa uselaye izikolo zikahulumende ukuthi zemukele abantwana bakwamanye amazwe abahlalayo kwele-South Africa. Asizweni lolu daba kuBenedict Nhlapho ekhona le-South Africa.
Embikweni wethulwe lugatsha lwezemfundo kwele-South Africa, umphathintambo walolu gatsha uNkosikazi Angie Motshekga uthi bafinyelele kulesi sinqumo kusetshenziswa umthetho wezemfundo uthi izikolo kufanele zivume ukubhalisa umfundi ongelayo incwadi yokuzalwa abe sekhuthazwa ukuthi ayeyilungisa leyo ncwadi ayibuyise phakathi kwenyanga ezintathu. Lesi simemezelo umphathintambo Motshekga athi sesedluliselwe kwezemfundo zonke elizweni jikelele. Umgcinihlalo wenhlanganiso ye-African Diaspora Forum uMnumzana Vusumuzi Sibanda uthi inhlanganiso yakhe yabhalela ugatsha lwezemfundo ikhalaza ngokwalelwa kwalaba bantwana ukufunda ezikolo zikahulumende.
Siyazi ukuthi kakupheleli lapha, kusise nomsebenzi omningi okufanele wenziwe ozosisiza ikakhulukazi ekuthini sibone ukuthi izikolo ziyalandela lo mthetho nalesi simemezelo njalo nama Department of Education asuka kuzifunda nawo ayenza ngokufanayo. Kodwa siyajabula kakhulu ukuthi ekugcineni ingane zizokuya esikolweni.
Umgcinihlalo wenhlanganiso emela izalwane zeZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa uMnumzana Ngqabutho Mabhena uthi lesi isumbululo sohlupho olukhulu kakhulu olukhona.
Kulabantwana abaningi ababuya eZimbabwe abalapha eSouth Africa abayahluleka ukuthi bangene ku-grade 1. Amanye ama-requirements kababi lawo ngendaba zokuthi kabalawo ama-birth certificate, kanti futhi kulabanye abaku-grade 12 abehluleka ukubhala. So sithemba ukuthi umthetho lo kumbe lokho sokhunywa nguminister kuzanceda kakhulu.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Eden Dumiso Gama laye uyalincoma inyathelo likahulumende leli.
Kukhombisile ukuthi i-ANC nayo iyasicabangela. Amanguni kamzilikazi asuka khona la KwaZulu. Inkaba zabo isemkhulu zila, ezabo khokho babo zila. So nxa uzongibulala walise yami ingane ukuthi ifunde, angazi ukuthi kuyabe kuchaza ukuthini ngoba mina vele ngwala.
Kulezi nkulungwane zabantwana abadabuka eZimbabwe abazalelwa kwele South Africa ngabazali babo abangalancwadi zokuba selizweni, labo bahle bangena kusimo esifanayo. Abanye ngabeza labo malayitsha bezohlala labazali babo kwele South Africa bengelancwadi esemthethweni. Iningi lalaba kugoqela labavela kwa.
Siyabonga Benedict Nhlapho olivalelisayo ngosithandekile mhla.
Siyalibonga ngokulandela.
ukulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.